sangana zihlobo esithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguntungami linkumo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyahlangana sibingelelani bazalwana abathandeka kumagumbi amanomhlaba ngosuku lwanamhlanje. Sengathi sonke singasondela kuye umnini impilo, umnini mandla wonke. Siletha kuye konke lokhu okungaba kusixaka njengoba siza kuzwa-ke lapha elizwini lethu lanamhlanje elitholakala encwadini kaNumeri kumbe amanani numbers nesilungu isahluko sika-21. Siyaqala ukubala evesini lesine verse 4 sisiya phambili. Basuka entabeni yaseHori ngendlela yolwandle olubomvu uba bazungeze izwe lakwa-Edomi. Inhliziyo yabantu yaphela amandla ngenxa yendlela. Abantu bakhuluma kabi ngoNkulunkulu nangoMose bathi, nisikhubulelene eGibhithe ukuba sifele ehlane na? Ngokuba akukho sinkwa, akukho manzi. Umphefumulo wethu uyanengwa yilesi sinkwa esilulane. Verse 6. UJehova wathuma izinyoka ezinesihlungu phakathi kwabantu zabaluma abantu abaningi bakwa-Israyeli bafa. 7. Abantu bafika kuMose bathi, sonile ngokuba sikhulume kabi ngoJehova nangawe. Khuleka uJehova ukuba asuse izinyoka kithi. UMose wabakhulekela abantu. Verse 8. UJehova wathi kuMose, zenzele inyoka enesihlungu uyibeke ensikeni kuyakuthi lo nalo olunywayo lapho eyibheka uyakusinda. Zihlobo zenkosi ezithaneleyo, ngithanda ukubana sibonisane ngelizwi lokuthi impilo le iyafana lomuntu ohamba endleleni, iba lezinto eziningi. Ezinye ziyakhwabitheka, ezinye kazikhwabitheki, ezinye siyazidumisa, ezinye siyazigxeka. Laba bantwana bakwa-Israyeli bephuma eGibhithe besiya eKhenani bekhakelele ukuhle kodwa bephuma ebugqilini bukaFaro. Laba babedliswa imbuya ngoluthi, inhliziyo zabo zazinakha bekhangelele ukubana bazaphongusuka nje eGibhithe bazibone sebeseKhenani. Kanti akuzange kube njalo, kwakumele bahambe basuke eGibhithe beya eKhenani. Azange bakwazi ukuthi ekuhambeni kwabo bazahlangana lezigigaba. Yikho-ke iBhayibhili liyatsho lapho esibale khona kuverse 4 ukuthi inhliziyo yabantu yaphela amandla ngenxa yendlela. Nxa siphila kuningi ukusiqeda amandla, kuningi kakhulu. Abantwana bakwa-Israyeli ababakhala ngokuswelakala kwamanzi baze bathi, lesinkwa leso ababesiphiwe imana silula, kasibafanelanga. Basola bathi bakhutshelwane eGibhithe, ngabe bazihlalele khona eGibhithe. Kuthiwa bakhuluma kubi kakhulu ngoNkulunkulu nangoMose. Into enhle nje ukuthi laba bantu sebebonile ukona kwabo, baya kuMose bamcela ukubana abakhulekele. Lo owayekhangela inyoka yethusa eyenziwe uMose wayesila. Kutho ukuthi nxa sikhona phakathi kobunzima empilweni, kumele sikhangele lowo olamandla okusisiza. Singakhangele emntwini abakhangelanga la uMose kumbe u-Aaron kumbe ubaphristi. Kuthiwa bakhangela inyoka leyo okuthiwe bayikhangele njengokutsho kaNkulunkulu basile. Wena-ke njengoba lawe ulunywa zinyoka eziningi, ukhangele bani? Asikhulele Baba, siphakathi kobunzima, sifundise okokwenza nxa sikhuleka kuwe. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.